So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesithathu mhla ziku 5 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso ye Atuz isisole ukubotshwa kukanobhala jikelele wenhlanganiso le umnumzana Robson Jere izolo isithi lokhu kuyasolisa ngoba kwenzakala ngesikhathi bephakathi kokuqoqa ukukhalala umsebenzi.
Asi kuhlaziya sibona obhedi wathe botshwa, sasiyenze isimemezelo seviki lonke siku-stay away. Lamhla uChere sebotshiwe ngoba sesiyenze isimemezelo.
Ibandla elisanda kubunjwa ele-Freedom Alliance lithi kusobala ukuthi ukugugudeka komnotho welizwe kubangelwa zinhlelo zikahulumende ezingelahlonzi njalo eziguqulwa okungapheliyo.
Sithila abantu kababumba uhulumende wabo ozakwazi ukuthi badinga izibhedlela, badinga ukuthi abantu babo baye ezikolo, badinga ukuthola izindlu.
Kuhlelo lwethu lapho isikhangela imbali kamoya umnumzana Joshua Nkomo, lamuhla siqhubeka ngehlandla lesibili lengxoxo yethu lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi othi uNkomo wayengabusa ngcono ilizwe kulomgabe.
Ubaba uNkomo wakumela kusebenzise ukuthi ama-dissident uzwelana nawo njalo ngawebandla lakhe, akusebenzise lokho kanjengoba wayesebenzise ukuthi iZipra ngesikhathi sempi sokuyakhulunyiswa neLancaster yayilibandla lakhe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso emela ilungelo lababalisi bemaphandleni iAtuz isisole ukubotshwa kukanobhala jikelele wayo umnumzana Robson Jere izolo isithi le indlela yokumhlukuluza phezu kokukhalela umsebenzi wokuqoqwa ngababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende. UJere wetheswa icala lokubulala ilunga leAtuz okulicala elibotshelwe njalo umkhokheli walinhlanganiso ngeviki edluleyo umnumzana Obert Masaraure. UMasaraure sowakhululwa ngemali yesibambiso ibail. UJere ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba yilobanini. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli seAtuz umnumzana Themba Kuye Moyo.
Icala elethweswa uRobson Jere licala elifanayo lelethweswa uObert Masaraure. Ngokunjalo nxa sikuhlaziya sibona obhedi wathe botshwa, sasiyenze isimemezelo seviki lonke siku-stay away. Lamhla uChere sebotshiwe ngoba sesiyenze isimemezelo sokwenza i-strike, i-national strike. Ngokunjalo sikhangela indlela le kuyikundlela yokunqunda imisebenzi yethu, kuyindlela yokuzama ukusithulisa. Pho njengoba iAtuz kakusiyo Obert, iAtuz kakusiyo Robson, iAtuz ngamalunga bekhona bengekho, iAtuz yahamba. Kodwa sithi uhulumende kakuyekele ukunikeza abantu amacala abangelawo.
Yebo lithi uChere lo Masaraure bamsulwa ngakho bayahlukuluzwa nje nguhulumende. Kodwa amapolisa athe kulobufakazi obutsha asebuvumbululile. Galibona ukuthi bungaba khona mpela lobo bufakazi.
UIsa Esifa kwenziwa iinquest. Iinquest yavumbulula ukuthi uJahalo uzibulele. Ngokunjalo nxa sokuvumbuluka lamhla njalo kuvumbuluka ngobungilimbane ukuthi kuyaqala kubotshwe uObert, kuthiwe omunye wakhubalekile use-America, zukuzuku sokubotshwe uRobson. Lokhu kuyasitshengisa obala ukuthi amapholisa awalabufakazi alabo, ngoba ngabe babe lobufakazi kumbe ngaba lobufakazi amalanga wonke lawo obhedi bahlala besiye emapholiseni besiyazi report ukuthi bekhona indaba bebengabotshwa njalo ekuhluzweni ekuhluzweni inkantolo kokufa kuka Isa ibizo lika obhedi alizange libizwe lamhla ngubani osethengiwe oselethi ibizo lika obhedi etulobufakazi lamhla ngubani osethengiwe istate oselobufakazi obuza tshintsha ukuthi uchere ngombulali siyayazi izanu PF ukuthi isebenza njani nxa isisethuka ukuthi ngaphuma embusweni pho thina kayisiwe bezombusazwe simele ilungelo labasebenzi abasebenzi kade bahlukunyezelwane yiwo lathi umbuzo esilawo amapholisa wona lawo ahlukumezayo asibophayo sizama ukwadingela imali ukuthi izicathulo zabo zingajeki sizama ukwadingela imali ukuthi bekele ukubhadalisa abantu bekhwabanisa bahole kuhle bahlale kuhle basebenze bethembekile kodwa ngoba bayakwazi ukuthi bona balendlela zokutshontsha balendlela zokuyenza izinto yikho begijima nxa sokuthiwa bophana abantu abakhuluma ngeholo
alo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUS isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ubengabambeki ecingweni Ivandla elisanda kubunjwa ele Freedom Alliance lithi kusobala ukuthi ukugugudeka komnotho welizwe kubangelwa zinhlelo zikahulumende ezingelahlonzi njalo eziguqulwa okungapheliyo. Ivandla leli labunjwa ngamalunga enhlanganiso zeMathebeleland labazimeleyo njalo lithi injongo yalo ikuthuthukisa umnotho welizwe lokukhuphula impilo yabasakhulayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uSithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomkhokheli waleli bandla uDr. Samukele Hadebe oyingcwethi njalo ecubungula ezomnotho welizwe lezombusazwe.
Inhlelo zikahulumente ofani ngayizisele linoto ekungayi yizo ezidala ukuthi ilizwe libe lalokhu ngesilungisa sithi thina i-manufactory kwathiwe bahlalize kube siyazenzela ngoba sesithenga yonke into phandle kwelizwe sizithenge lezibhodo lezi ezokuvungula esithi ngama-toothpick. So imali yonke i-forex yonke iphelele ekuthengeni izinto kwamanye amazwe alubana lapha kuyasetshenzwa kuyalinywa kuyile manufacturing kwenziwe lonke itshe esithi i-value addition ukuthi kungaphongukuthathwa nje inotho yelizwe ezenjiwayo zihanjiswe zingazange ziprocesswe yikho kwenza ukuthi kungabi le mali nalokhu kube kuguqulwa kuthiwa sesiseyi-currency etshintsha ama-policy rate i-lending rate sokutheni sokuvalwa amabhenki kwade akusoke kutshintshe lo inguquko izakuza ngaphandle kokuba sekufakwe imigomo yezenotho ezavuselela ukuthi okokuqala abantu babuyele emsebenzini. Lokho kukuthi sonke sesisebenza uzama ukuvuka sizisebenza akusiza indawo ngoba sitholile ukuthi kwenzeni njalo.
Yiziphi lezinhlelo uhulumende angazisungula ukuthi kube lomahluko umnotho welizwe ukhuphuke?
Angithi okokuqala singalibali ukuthi okwenza abantu bangasebenzi uhulumende wafaka umthetho xa ubuyela embalini sisa ku-1990 efaka umthetho we-SARS owavala ama-factors sithi njengoba wafaka umthetho wabulala i-production wangenisa impahla elizweni ngapha thina sesile ukuthi sakhezethu kulokuthi ilethe imitshina yokuthi sisebenzise yikho sithi akufakele imithetho ezakhulisa lokhu esikuthi i-local production lapho engivela khona njengomuntu obesebenza nabasebenzi sithi thina imali iphuka ezithukuthini zabantu ile nxa abantu bengekho emsebenzini akukho ongakwenza ngazi ukuthi ye i-economikini.
Uthe ibandla lakho likhuthaza ukuthi abantu bezithuthukise elithi ngumqondo ogxile kugwalo lwe-Mathebeleland Freedom Charter
i-self-determination ilungelo lokuthi abantu baziphathele the self-government ilungelo labantu lokuthi bazibuse bazilawule balawule le notho yabo asithi thina abantu kabaphume uhulumende angenzi lutho hathi sithi thina abantu kababumbe uhulumende wabo ozakwazi ukuthi badinga izibhedlela badinga ukuthi abantu babo baye ezikolo badinga ukuthola izindlu badinga amanzi ahlanzekileyo badinga amadlelo lemithi yezifuyo zabo badinga ukuthi kudibiza kunokho yikho kumele bakwenze ngoba amandla ombuso akuzulwa ebantwini okusibuleleyo elizweni okwamanje ukuthi konke lokho kwenzakala akwenziwa kukhangelwe impilo kaZulu ukhangele nje ihlekanyana labantu elizuzayo ngaleso sizathu sithi hayi abantu sokumele bazibambele bona ngoba bangakwenza lokho bangahlali bekhala lokho besithi lokho sekwenziwe lokho sokwenziwe lokho uhulumende okhona uyakhutshwa ngabantu and njengefisim alliance sithi hayi njani kayiphumi
lingabe lisitsho ukuthi ngokuvota la kumbe kukhona okunye
indlela ziningi abantu abangathola ngazo abakufunayo ekuvota yiyo enhle kakhulu ngoba lo mhlaba uza kubona ukuthi abantu ngokuvota besithi nxa lolo khetho lukhululekile into engazakasibelayo kuleli lizwe kodwa kuzakhomba ukuthi hayi abantu bebefuna ukuthi lokhu kwenziwe ngale ndlela nxa ekhona obenqabelayo lapho umhlaba uzabe kubonile kodwa-ke abantu abalesifiso sokufeza abafisa ukufeza banandlela eziningi nokuya nje ezinkantolo baye kuthi lokhu nalokhu sifisa kube abantu balelungelo nalokhu ngesilungu phecelezi esithi i-advocacy inkululeko yethu bantu bakithi asoze siyicele inkululeko yethu kumele siyisebenzele siyiginqele ungahlali phansi uthi ulinde uzibani aze kuqoqoda isikhathi asisavumi sonke silambile sonke sihluphekile sonke siyagulelwa sonke siyafelwa sonke siswele imisebenzi siswele izindlu siswelene asisukumeni ngobuningi bethu sibambaneni sakheni i-Freedom Alliance yethu ibe yilona lizwi lethu sikhulume ngazwi linye ngoba isikhathi sitshayile bantu bakithi
alo-ke ngudokotela Samkele Hadebe umholi webandla le-Freedom Alliance oyingcwethi ecubungula ezomnotho kanye lezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo kusenjalo uhulumende uthi uletha inhlelo ezimqoka zokuvuselela umnotho welizwe njalo imali yegolide asanda kuyethula izaphathisa ukwenqabela ukuwa kwamandla emali eZimbabwe lalapho iqotshana ledola leMelika kuhlelo lwethu lapho esikhangela imbali kamuye umnumzana Joshua Nkomo namuhla siqhubeka ngehlandla lesibili lengxoxo yethu lengcwethi ecubungula ezombusazwe kumnumzana George Mkhwananzi. Umkhwananzi uthi nxa sikhangela imbali kamuye kukhanya wayengabusa ilizwe ngcono kulomunye wakhe umnumzana Robert Mugabe owagcina kunguye ebusa ilizwe.
Izaphu yayi inikwa usekelo yiSoviet Union yikho kwabenza bathula bangafuni ukuthi baveze ukuthi sekusenzakalani emfaneni weRussia kodwa ke umbuzo uthi yena ekuyini okunye ayengakwenza mina mbona sengathi ayengakwenza wayezomela kwenze ngesikhathi sekuhlelwa indawonye etafuleni lapho kubhalwa kuvunyelwana kulotshelwana kusayinelwana sona isivumelwano sika-1987 se-Unity Accord sengitsho nalabo bantu ababizwa kuthiwe abahlamuka ama-dissident nawo futhi unkomo nobukhokheli bezaphu babathengisa kwanalaba nabantu ngoba ngabe kwakungekho isimo esasisenza ukuthi izanu ingangena emathebelendi ichachaze yenze intando esasivinjwa ikuba khona kwabahlamuki labo ababengabe besuka kuzipri kwakungasezi kube khona isidingo sokuthi bacele ukukhumisana umlotha nezaphu izaphu amandla ayo okuyakhulumisana nezanu yayiwathatha kuwo ama-dissident noma yakuthanda noma akuthandi yayiwathatha kuwo ama-dissident ngoba izanu yayifuna kube lokuthula kungabi nomhlubulo lapho kuthiwa kayikwazi ukungena yenza intando yayo emathebelendi yayingakwazi ukungena yenza intando ngenxa yalawo ma-dissident unkomo ukubaluleka kwakhe kulezo nkulumo kwakuyikuthi akhuze abahlamuki ukuze imathebeni la ivulekele izanu idle ize igogode incinde njengalokho esikwenza manje isimo esavulwa suswa kwama-dissident esuswa emathebelendi isivumelwano sika-1987 engizama ukutsho ukuthi ubaba unkomo kwakumele akusebenzise ukuthi ama-dissident uzwelana nawo njalo ngawebandla lakhe akusebenzise lokho kanjengoba wayesebenzise ukuthi izipra ngesikhathi sempi sokuyakhulunyiswa ne-Lancaster yayilibandla lakhe ilibutho lakhe elalimenza naye ahlonitshwe yikho ubona abanye ababengenamabutho abazange bahlonitshwa balalelwa kwakulalelwa abantu bepatriotic front ngoba yibo ababenabambo namabutho nango 1987 bona lawo madistance noma emahlanu noma emathathu kodwa yiwa empha isithunzi sokuthi kuthiwe asikhulumisane nomdala lo
kodwa nxa ukhangele imbali kamuyi unkomo ubona ungani ngumuntu owayengabusa ilizwe leZimbabwe ngcono kulalokho esakubona sokusenziwa ngomunye wakhe umgabe
yebo ngiyavuma ukuthi ubaba unkomo kube nguyena owaphiwa ithuba lokuthi aphathe ilizwe laseZimbabwe ngo-1980 esikhundleni sikamgabe wayengaliphatha ngcono kakhulu uyamthanda noma kawumthandi ubaba uJoshua Mqabuko Nkomo ube yindoda ele vision ekuphathweni lekubutheni isizwe ayengelakho yikugodla alamulele abantu ababemthanda abemathabeleni yena ubevule sakhe isifuba sifukamele sengisho namatsiyane namaqande enyoka ayezophuma achamisele amlume isifuba leso yiyo iweakness yakhe kodwa umbono wakhe ubujulile kakhulu futhi lothando okade luzokwenza ukuthi isizwe sibumbane sibambane simanyane khona lokhu ukuthi inhlelo azivulayo engekho embusweni ekhokhela nje ibandla lezabo amaplazi awathengayo ncedisana lebutho lezaphu amankampani awa amaproject awayewavula awokulima awezinkomo uyazi ukuthi zikhona izinkomo zezaphu esendaweni okuthiwa kusemwenezi enownets namaplazi athile ayethe chithisaka nje izwe lonke kuyabonisa ukuthi kuyindoda elomqondo ohluzekileyo obekumele ukuthi ngabe iZimbabwe yabusiseka ngokukhokhelwa nguye isuka emabhonweni
Alo ke ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 ese South Africa kusasa siqhubekela phambili ngodaba lwembali kamuye uDokotela Joshua Mqhabuko Nyongo Lonkomo sile ngqoqo lomnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le MRP
Lo ngumsakazo we Studio 7 Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America ese Washington DC Yabo
Okwamanje ke sikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba lobulembu be-internet ale The News Hawks lilodaba lokuthi usomabhizimusi weZimbabwe umnumzana Strive Masiwa usefuna ukuthenga iqembu lenguqu ele SuperSport ele kwale South Africa. Iphephandaba le News Day lilodaba lokuthi sokulobufakazi bokuthi iziphathamandla zikamunicipal weHarare zaba lesandla kusivumelwano lenkampani yeGeonix ethi yaqatshwa ukubutha izibi eHarare. Linkampani ibikwa ifuna ukuhlawulwa imali ezinkulungwane ezingamashumi amabili lambili, $22,000 ngelanga, osekusalwa ikhansili le. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi imota kalo ozithi ngumfundisi uPassion Java ichaye omunye umama ozithwele wafa eHarare izolo. Okwamanje sengilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salbonani, salbonani balandeli bomsakazo Studio 7, abasakazi bonke, umsakazo omuhle, umsakazo othandayo, umsakazo ke kamthwakazi siyabonga kakhulu. Ngithanda ke ukubonga kakhulu ke inkulumo ke kababa George, George Mkhwananzi, ukhulume kamnandi ngendaba kababa Nkomo. Ngiyibona izano isenza ulutho olungani luhle emehlweni ethu njengamandebele, njengomthwakazi, noma inhle kanjani, kumele ufake question mark. Khona babe ukuthi kukhona ababekwenza, kukhona ababekuvala, kukhona nje ababesenza ngakho izilima lokungacabangi njengomthwakazi nokuseyisa nokusidelela. Izano akaze yasithanda, izano nje akaze yasenzele kuhle njengomthwakazi. So baba George ukhulume kahle, siyabonga kakhulu ukuthi kusese nabantu abakwazi ukukhuluma amaqiniso. Wasebenza ubaba omdala uNkomo kakhulu, kodwa ke waphazamiseke laphana kusivumelwano ngoba waphuma waphela ke laphana kubudlelwano. Sazimela sodwa njengomthwakazi. Ngabe konke lokhu esiphakathi kwakho namhlanje omthwakazi ngasi bubone, siyabonga kakhulu. Siyaqhubeka njalo, siyamlalela futhi ubaba uGeorge kusasa njengomsakazi ukuqhubeka nokukhuluma naye sizwa amaqiniso evela ke ngembali yethu amaNdebele. Siyabonga kakhulu.
Ngibingelela uZulu wonke eZimbabwe linjani shuwa. Ilizwe seliwonakele, izinto sezikhwele ngempela. Uhulumende wethu lo esilayo besifisa ukuthi ngabe kuyavota kutsha, abantu bevula amehlo nxa bevota bebona ukuthi le ndaba esisuka kuyo lapha kufana le nkomo ebhaleleyo. Inkomo ebhaleleyo nxa ikwazi ukuthi laphana ngingabanjwa ayihambi, iyatshintshisa idi nxa ibisedameni athila kwelinye isayidi. So lathi nxa sabantu simele sivuleni amehlo sibone nthi lapho esisuka khona kunjani. Lizwe selinzima, sisamele ukuguqila ilizwe. Melele Studio 7 isenkayi esigabeni sasempho.
Studio 7, Studio 7 linjani, linjani Machiwane, linjani lonke bakithi. Hhayi ngiyasiyaphila ukuthi ngiqambe ngamabizo ayo ngaye libaningi lonke umhlaba wonke amagumbani ama nomhlaba uzobefika e-America kuqoko. Hhayi thina siyaphila mpela. Hhayi ngithi ke mbone ngombono lo mani lowo ndoda kuthiwa umavava lo mbe kuthiwa amavaza bothiwa mavuvu mavuvuzela. Hhayi into ayikhulumayo hhayi no ayiqondanga, and awungaze akwazi ukuthi vele ukhumbulani. Unganaso umuntu wezimbakho, ungani umuntu ubozalelwe kweli lizwe kuyakhulisa kwale America ungaza kwazi. Manje into ekhona ukuthi xa sikukhangela umuntu lo ukuthi isikhathi la ethi ke sike sihlale phansi simkhangele simbone kuhle ukuthi kanti unjani ingqondweni yakhe. Bengathi singenze nje ingqondo yakhe ayisiyo kahle, asoze into abantu bedubeka besenze ngibe tena abantu bahlezi kude bahlezi kude. Le nto ayikhulumayo le mani yazi iyakhuba kakhulu, iyakhuba. Asazi no come the 23 sibone kuzawela lapho indulo phawuka. Hayi madoda ngicela lonke lonke semagumela umhlaba sihambeni sike siyekhona siyovota sonke sihambeni. Akulani ukuthi singata sihambeni siyovota, nami ihamba mna ukuthi asengaqeda ungazabani. Hayi ngikhuluma iqiniso lokho akwenzayo lokho. Hayi kathi sikhumbula abazali bethu bashona bebadla abantu balekabantu bakufaka embizeni akusebenzi nazi zikuhlungu kakhulu. Hayi tanki mbongile Makhiwane, te mbonisa umbono omncane noma kuzongoma kuhle kodwa ngifundisa inhliziyo yobuhlungu. Bye-bye.
Siyabingelela emsakazweni Studio 7, siyabonga kakhulu. Sibingelela abalandeli abalaleli bonke nje. Ngithanda ukuphawula kakhulu ngendaba yamadoda kakhulu la MRP. Uma bekhomenta noma uma bekufaka ukuphawula bagxeka i-CCC beqathanza lezana u-PF, kanti ngithi cha i-CCC ayiyoni ephethe i-opposition njengabo nabo be-oppose umbuso khona lokho okhona wabo mnanga. Bona bengagxeyi i-CCC whatever indlela abacabanga ngakhona mbabona ngakhona. Bengathi umuntu we-CCC uyabathengisa abadayisa, no cha. Ngizwe omunye uthi abantu be-CCC ababotshwa abatshaywa izano ababulawa, no. Abantu be-CCC bafuna ukukhulula laye umuntu we-MRP uzakhululeka mase kubu-CCC. So mina ngithi abantu abangama-opposition njengabona bomthwakazi ababambane bebe into eyodwa le-CCC ukwenzela ukuthi singakhipha umbuso lo ocindezelo maybe phambilini singahlala phansi silungisela lezi inkinga abe-MRP abakhala ngazo. Kodwa singathi sihamba singama-oppositions indawonye si-oppose umbuso okhona, singabi nombono ngendlela engizwa amadoda e-MRP ekhuluma ngakhona, sizohluleka ngoba sizoqala ukuthi sigxekane sodwa thina singama-opposition. Kanti-ke sesinika i-ZANU-PF i-power yokuthi qhubeke kunjoba kunjeba okwehlule oJoshua Nkomo la baze bashona. So sithi asibambisaneni sibe munye. Ngiyamuzwa omunye uyagxeka ukuthi sithi sibambisana nabo bani. Indaba yokuthi sihlukane sizizwe ukuthi singamashona singamaNdebele singamagadi angeke usisize. Sibambaneni silungise ilizwe lakithi ngomnyaka ozayo ngevoti, sesizobona okunye phambili. Siyabonga.
Siyabingelela Studio 7. Awubaki ngenhlupheko ezingaka esinazo ingakubalibana ziyaziswa umhlaba wonke jikelele azikhitshwa esiyabade siyazama ngalokho. Angazi kumbe sisuke sikhulume kubi kumbe sisuke sibe njani. Awubakithi ngokuhlupheka kwami engikho khona, mina ngikhalela nje kuphela ukuthi alibana bengahlanganiswa nabo phela laba amaloya
Defenders of Human Rights. Ngoba ngibona ukuthi kimi kune violation of human rights, especially kuma pensions ami, imali zami engaphongubandlululwa, angazitholi ezidimo ezesovethi ama futhi ngayizo imali engazilwelayo. Nakathe singizibona ngihlupheka nokwenisiyaphambi pho koze kugcine ngani, ngiyazenya kufaka kithi ngiloko engihluphekayo noma ngenzanga lukhulu. Manje neredio ayitelevise ukuthi mhlawumbe itshele umhlaba kwakungaba nomunye umuntu ongaba nozulu. Ngiyabonga.
Ngiyalibingelela basakazi be-Studio 7, lina elisazisa ngezindaba zomhlaba wonke ongaka nesivula amehlo. Hawu bakithi, sesiyathe siyakhuluma asizizwa ukuthi kanti esikukhulumayo akuzwakali yini bantu, siyahlupheka bantu. Hayi, into eyenza sigame ukukhuluma ikuhlupheka eZimbabwe mangala namhla nxa bekhuluma ngokuthi umthuli ekhuluma ngokuthi usekhipha amakhoyini angasebenziyo, uwasa ngaphi? Ngoba bona bayazi ukuthi akusela mali ehamba ebhenki, sebedinga imali ebantu. Wena uthatha imali yakho usiyathenga ikhoyini engasebenziyo, usiyabanika imali. Izano ayisakwazi kwenzayo bakithi, ayisakwazi kwenzayo bani. Abantu asiyekeleni ukutshona uDuma uthi uyathenga into engasebenziyo. Ikhoyini leyo ngeyani? Igold leyo ngeyani? Wena inxa igold ibekiwe ungayithenga ulecala, namhla leyo khoyini esithengwa emabhenki ngenjani? Hawu, sadubeke eZimbabwe bakithi, ngezinto ezingalangqondo ezenziwa ngomnangagwa labomthuli. Abasakwazi abakwenzayo bakithi bantu besintwini. Asiziboneni ukuthi thina vele sizintanda zisalahlwa kudala. Noma ngubani ngubani ukukhangele lokho ukuthi esindebeleni ngapha thina sivele sibekwe aside, asikho embusweni wezana. Nyamangala lo muntu oloke phethethi asihlangana sihlangane, thina salahlwa kudala, sabulawa kudala, namhla khona singahlangana sezayekele ukubulawa. Ngiyabonga Studio 7.
Hayi, lathi siyabonga. Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, ujaha owadubula abantu abayisikhombisa izolo edolobheni le Highlands Park esigabeni se-Illinois ubotshiwe ngamapholisa izolo ebusuku. URobert E. Bobby Crimo III ubika ephange wagqoka isigqoko sesifazi lapho eqeda ukudubula abantu, waphunyuka watshiya umbhobho wakhe. Kodwa amapholisa athole umfanekiso we-surveillance video, bamdinga baze bamthola bambopha. Injongo yokubulala abantu laba kade besembuthanweni wokunanza ilanga likazibuse ayazakali, kodwa amapholisa abike ukuba uKrimo uyakhuluma labo ngokwenzakalayo, njalo ekhomba ukuba wathatha amaviki ambalwa ehlela isihluku lesi. Isikhathi ke asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-Atuz isisole ukubotshwa kukanobhala jikelele wayo umnumzana Robson Jere izolo, isithi lokhu kuyasolisa ngoba kwenzakala ngesikhathi bephakathi kokuqoqa ukukhalala umsebenzi kuyona le iviki elandelayo. Ibandla elisanda kubunjwa ele Freedom Alliance lithi kusobala ukuthi ukugugudeka komnotho welizwe kubangelwa zinhlelo zikahulumende ezingelahlonzi njalo eziguqulwa okungapheliyo njalo nje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.